Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani sulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umthethwandaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezivalane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi.
Futhi okunye afisa ukuthi sithole abantu kade sebehlale lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emabhoda sebehluleka ukuthi bathathe inhlaxana yabo kalula.
Amagama amalunga abeZANU-PF asefake amaphepha ukuthi bazancintisa kukhetho oluzayo axubene ababangene ukhetho okwakuqala lasebegugele ezikhundleni.
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayorejista ukuvota.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili.
Sihamba lapha siyabuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sikansilwa not yet. Kuyakhanya ungani silwa le council.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba wakwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lwezivalane zeZimbabwe ezilama permit asezaphela umsebenzi. Inhlanganiso yabezindaba eNews 24 ithi ngolwesithathu kuvike edluleyo, inhlanganiso ezithiyeneyo ezikhankasela ukwesulwa kwesinqumo sokuthi amapermit angasangezelelwa isikhathi sokusebenza zihlangene ekolijini le-University of Cape Town. Lezi nhlanganiso zitshelwe ukuthi udaba olusemthethwandaba luzathethwa ngenyanga ezayo lanxa uhulumende wele South Africa wayevume ukwengezelela isikhathi samapermit la kusukela ngomnyaka odluleyo kuze kube ngunhlangula wawonalo umnyaka. Lokhu kwenzakala iqula likahulumende weZimbabwe elizabonisana labafuna ukuphenduka ekhaya liqale namuhla ukufinyelela izigaba zonke zakwele South Africa likhulumisana labeZimbabwe. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe eZimbabwe community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Yenzakazi abantu laba ngamehlo mathupha asikababoni kodwa ke besile event laphana sihlangane naye uambassador uHamaseridi wasichazisela mpela ukuthi laba bantu sebefikile ubabonile nini yalolo langa simbone ngalo echaza kabanzi nje ngohlelo lwabo ukuthi bazohamba amagumbi wonke aseSouth Africa in terms of ama province be luma ngohlelo lokuthi umuntu angancitiseka kanjani kwenzela ukuthi abantu babekwazi ukuthi bangancitiseka kanjani bona noma singakababoni sesisazi ngokwesiqiniseko esivela kuambassador ukuthi sebefikile eSouth Africa.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa abantu laba ngobani njalo kuyini kahle kahle ababekhulumisa ngakho uZulu abafuna ukuthi akwenze lo oyabefuna ukuphenduka aye eZimbabwe?
laba abantu balihle kulele lenzwe interministerial task team okuthiwa isathwe nguye upresident weZimbabwe umnumzana uMnangagwa ba kugoqela abantu becustoms lamanye ama department kusho ukuthi uhlelo lwabo abahamba ngalo yikuthi bazise nje umuntu ose phetha ukuhlala kwakhe eSouth Africa ukuthi in terms of ukubuyela ekhaya kuhamba kanjani ekuqoqeni okungokwakhe lapha engena khona lekhaya loku integrateka kwakhe ekhaya.
Bona baningi yini abamukela leli nyathelo abathi bona baza kuphenduka ekhaya nqa amaphepha abo esephele umsebenzi.
Nendlela esesibezwe beqoxa ngayo ezinkundleni lapha abantu hayi akuzwakali ngathi abantu basazimisele ukubuyela ekhaya. Kuzoyenzeka vele kube labanye abaphoxelekayo ukuthi sekumele babuyele ekhaya, kodwa ke iningi lisazama ukudinga indlela zokuhlala khonapha liqhubeke ngokuhlala kwabo okusemthethweni South Africa. Kodwa ke njengenhlanganiso yeZimbabwe Community South Africa, thina sayiqala i-engagement leyi ngokunanzelela ukuthi nxa sebehlulekile abanye kuzodingeka mpela ukuthi kube nendlela yokuthi babe nolwazi olujulileyo in terms of ama-benefits okumele bawathole from customs uma sebengena ekhaya. Ikakhulu nje sikhangele thina ngelihlo le-border entry i-customs kakhulu lapho esakukhangela khona sathi hey kuyenzeka ukuthi njengoba kunje ngokwemfanelo umuntu osebuyela ekhaya inxa kuyikuthi uphelelwe i-permit kumbe kasafisa ukuhlala eSouth Africa nxa ethenge imota eyodwa ule gunya lokuyibuyisela duty free. Kodwa sakukhangela kaningi ngamanye amehlo futhi ukuthi abanye uyabe engakaze ayione leyo moto mhlawumbe for 6 months or kunezinye impahla zakhe afisa ukuzibuyisela ekhaya. Kungenzeka kanjani ukuthi kungabi le ngcindezi ekubuyeleni ekhaya? Singakhuthaza kuphela abantu ababona ukuthi bazoyihluleka ukuvuselela ukuhlala kwabo okusemthethweni eSouth Africa ukuthi bathathe leli thuba ukuthi babonisane nabo labo abakuministerial task team leyo ukuthi ukubuyela kwabo ekhaya amagunya abo athini. Kanti imigomo vele yona ibisithini ngokubuyela komuntu nemchaqana yakhe. Esikukhangeleleyo thina futhi okusihluphayo ukuthi akungabi ukuthi abantu baswela ama-benefits abo in terms of returning citizen or adele permit working in another country ngenxa yokungazi information ingasabafinyelelanga. Futhi okunye asifisa ukuthi sithole abantu ade sebehlale lapha isikhathi eside kumbe sebeqilwa kumbe emabhoda sebesehluleka ukuthi bathathe imishaqana yabo kalula. Ikakhulu siyakukhalela lokho. Abanye siyabakhuthaza ukuthi kube lithuba lokuthi usonge wathi ukusebenzele lapha la ukubisele ngendlela ehlelekileyo ekhaya kungalahlekelwa izithukuthuku zakho lapha. Kodwa ke akutsho ukuthi umuntu uma engathi useyi-returning citizen angeke athi useyi-returnile aphinde aqhubeke sesiya kwamanye amazwe kumbe esephenduka sethole enye i-permit. Kodwa kuyabe kumsizile ukuthi nxa elitholile ulwazi olufaneleyo lokuthi ukuphindelwa kanjani ekhaya, ngoba kubukeka kulula from a distance ukuthi umuntu uzozibuyelela ekhaya bese sithola ukuthi mbayimbayi akukho that easy. Ngoba integration includa ukuthi kunje nje ma ulabantwana ade befunda lapha bazofakwa njani ezikolo khona lekhaya, kanti abanye indawo zokuhlala kunje nje umuntu uyabe engazazi ukuthi uzohlala ngaphi. Kanti siyayibuza lathi uhulumende ukuthi kanti abantu bonke laba ade becontributa kangaka elizweni linamali bamukela lizobenzelani? Ngoba kukhona phela nokuthi labo baye bakhangelelwe kwezomhlaba ukuthi bangayahlala ngaphi, into zonke lezo ezifana nalezo. Okuningi kuzokhulunywa yibo bona abantu bakahulumende, njengoba lisazi thina simsebenzele uhulumende bazokhuluma bona ukuthi bangayintegrethwa njani.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe, eZimbabwe Community in South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Ukuzokhetho amagama amalunga abebandla lezanu PF asebefake amaphepha ukuthi bazancintisa ukhetho oluzayo axubene awabangene kukhetho okwakuqala lasabe gugele ezikhundleni. Abancintisa okwakuqala bagoqela umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube lomqondisi womsakazo wekhiyona TV umnumzana Qhubani Moyo. Kubikwa kulabanye abahlala emazweni abafake amagama abo ukuthi labo bazancintisa. Kulezigaba zedale lephalamende ezingamakhulu amabili 210 kuthi ezamakhansila ziyinkulungwane phose ezimbili 1970 kuzokuba lezamasenetha ezingamachumi ayisithupha i60. Amabizo aseyemukelwe azaqala ahluzwe ezigabeni kuma-provinces andubana adluliselwe phambili esigodlweni sebandla eHarare kungakenziwa ukhetho. Kuthi ngakucele lamabandla aphikisayo ikakhulu kubandla le-CCC lona lithi lizachaya inja lifihla umphini kuthulizwi. Sixoxele siphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance unkosazana Prezia Ngulube yena othi abamabandla aphikisayo bayancutshwa ithuba lokukhankasa ngokuthula.
Ngokubona kwami elizweni laseZimbabwe akukaze kube lokhetho olungela kucilibezela. Olwamanje nje lona loluzayo seluhle lwaqala ukucilibezelwa ngalokho esikubonayo abantu balelwa ukuthi bakhankase ama-opposition parties avinjwa ukuthi akhankase. Njalo okunye esikubonayo ukuthi sokuhle kwaqala ukucilibezelwa yikhona ukubona abantu sebesuswa ezindaweni zakibo besiya rejistiswa ukuvota kwezinye izindawo kwamanye amawards abangahlali khona. Lokhu vele kuyaveza ukuthi ibandla elibusayo seliqalile ukuthi liqilibezele amabandla aphikisayo.
Siyabona ukubana inombolo zitshengisa ukubana abantu besigaba seMandebeleni ababhaliselanga ukuvota ngobuningi. Ungathini wena ngalokho ikakhulu nxa sikhangele ukhetho oluzayo?
Abantu abaningi bakhala ngezindawo zokubhalisela ukuvota ukuthi zikhatshana, abakwazi ukuthi bayefika bafinyelele bayoregister ukuvota. Kumele bagade imishovo ukusebenza imali. So sicabanga ukuthi ngabe luba seduzane uhlelo lokubhalisela ukuvota luba seduze kwabantu, abantu bakwazi ukuthi baregister ukuvota ngobuningi babo.
Lo ke ngunkosazana Prezia Ngulube isiphathamandla sebandla eliphikisayo ele-Freedom Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda.
Ukusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo kuqhubekela phambili. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku ekoBulawayo.
Amanye amalokishi aselensuku ezedlula iviki engelamanzi osokudala ukuba izakhamizi zesabele ukuqhamuka kwemikhuhlane. Ngeviki edluleyo ikhansile yakoBulawayo ikhiphe umbiko othi amalokishi wonke ayabe engelamanzi ngaphandle kwenzikini yedolobho kanye lama industry kubangelwa ukuphazamiseka kwempompi ezidonsa amanzi. Umnumzana Joseph Nkomo owenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association njalo engu umgcinisikhwama we-Water Executive Council uthi imbiko eminingi evela ekhansilini bayibonela kubomakhala ekhukhwini babo bengazilutho.
Ngiye siyakuzwisisa izisa is affecting every business sector ukhokheli ikakhulu obuyabe kukhangelenana le department nale bekhulumisana ukuthi sesilodubo olunje sihamba lapha siyakuzwa ngabantu besibuza ukuthi kanti kwenzakalani amanzi engekho lona izulu. Sasingahlala sikhuluma sithi council we're not happy, we're not happy. kukhanya ngani silwa le council.
Umsekeli kasodolobho uCouncilor Mlando Ncube upha izizathu ezenza ukuba amanzi avalwe okwesikhathi eside. Umnumzana Future Maphosa isakhamuzi sakobulawayo semzini wemganwini uthi okwenzakalayo kuzadala ukuqhamuka kwemikhuhlane.
Njengezizalanza kobulawayo sesizabuyela futhi kulokhana esike sahlulise sekwasihlupa futhi emalangeni adlulayo ezinyanga ezadlulayo emikhuhlane yohudo leke yabakhona wakithi. Amagethi la asehamba sesenza ukuthi amanzi angasabi khona emalokitshini ngezikhathi ezifaneleyo ngoba hayi kunzima amanzi kufanele bekhona izikhathi zonke.
Inkosikazi Sukoluhle Mathuthu omunye wezakhamizi uthi icouncil kumele ithole ezinye indlela zokuthi umsebenzi wokupompa amanzi ungami bengathembeli kukampani yezesa kuphela.
Singakhangela khathesi isikhathi siyatshintsha, we cannot afford ama generators kodwa akufakwe ama solar ukuthi aphampe amanzi ngoba next year sabe silokhe silapha sikhala ngohlupho lwamanzi.
Icouncil yakobulawayo ivele yatsho ngeviki edluleyo ukuthi indawo eziningi zizabe zivalelwe amanzi ngemva kokuna kwezulu. Amadamu anathisa ubulawayo angezelele kancane isilinganiso samanzi asekhona. Idamu leyinsiza lilesilinganiso esiphose sifike kumachumi athoba minwembili ekhulwini i-77%, iNyankuni ilamachumi amane lengxenye ekhulwini i-45.42%, iLower Nchema phose amachumi amathathu ekhulwini i-28.42%, uMzingwane phose amachumi amabili ekhulwini i-17.78%, iUpper Nchema phose amachumi amahlanu ekhulwini i-47.04%, kuthi iMtshabezi phezu kwamachumi athoba minwembili ekhulwini i-82.22%. Sokuhlangene wonke amadamu alamanzi angaba yisilinganiso sokungamachumi ayisithupha phose i-59.78%, okutshengisa ukuthi amanzi alokhe emalutshwane. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile Masuku. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulomtshayeli wemota enkulu itruck obemiswe emngceleni weBait Bridge, yena wafohla ngenkani waxotshaniswa ngamapholisa okwamakhilomitha adlula angamakhulu amabili i-250 kilometers. Uze watshiya itruck yakhe isitshayelele amadrum duze leRandcom mine wasecela enyaweni engabazabanjwa lakathesi uyadingakala. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi lesite lilodaba lokuthi iKhomishini yezokhetho eyeZEC eqale uhlelo lokubhalisa abantu ngobuningi olo-blitz izolo iyala ukuveza inani lababhalisileyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani, ngingumlaleli kaStudio 7. Silohlupho iproblem ekhona ngiyumntwana upa okwanise ukweqa i-high jump kuma under 17 eCholojo district, wakhompitha kuprovince wathatha i-gold medal. Sekumele edlulele phambili ku-national sokuzwakala ukuthi kaqualify asahambi ngezizathu ezingacacile. Sicela lisincedise ukuthi kade umntwana uyavalelwa ngekhono lakhe kwalaha. Umntwana lo useSamauru Secondary School eCholocho, ibizo lakhe kelinga inhlanhla yonke give more moyo. Uyeqa kuma under 17 uthethe igold medal eChinotimbe Victoria Falls. So besicela lisibuzele even kuminister of education kakuminister of sports and culture ukuthi umntwana olekhono lakhe esikolo uyavalelwa yini kuyakhompyutha phambi ngokuthi uphume endlini zabayanga.
Ngiyathola amanye amazwi uzulu uhawukele kanti olwethu ilohlala lunenkinga. Bengathanda bethande abasinike i-voters roll awuyitholi konke lokhu uma ufuna namajudges akhona nawezanu. Manje lama bangathi bayathanda njalo ama-results abasinikezi kahle kahle basiphiliza njani labantu laba. Why is this pity for income? We boosted this mafia. Eh? But there's no matter the one I intend Vuma Bona and the Intervals Funayo. Imagine what Funa Amaris after Matria Voda Majamaris after Pumazin. Acha, acha, pega, pega, Nezekia, Kodi, Zekio Kira, and his annual and his Yamadvisan Gonkira. Ay man, I was telling him about it. How can you get to Lamama's keen and smart? Ungen and King. All the two are Lutaran Pukopu, Amarazata Pumi, Amanamba, Amanamba, too much.
Studio 7 abantu be MRP ubunye wabo bagcwele amazwe abazweni bagcwele South Africa. Ngicabanga ukuthi lo baba nguye ongala sikolo, akala sikolo kahle ekhanda lakhe. Ma kumele uzivuze ukuthi into eyenza ukuthi laba bantu begcwale emazweni yini, into eyenza ukuthi begcwale emazweni yini. Antile nalini abantu betrip to Sulina, kahle kahle ngithi wena wona mdala ongazukukhuluma, lidlala emashoneni lalayo, futhi lidla khona emashoneni, nabantu lihambisa leZANU PF, lidla kuZANU PF. Uzifundise ukukhuluma wona baba, sithukanze emsakazweni.
Linjani, linjani emsakazweni Studio 7, linjani lonke. Esile nkinga lapha isikhalazo. News asazitholi kahle, sometimes yasithunyelwa, sometimes asithunyelwa, so angazi ukuthi kusuka kwenzakaleni. Asazitholi kahle, sesizithola once maybe a month or so. So please cela ndathi lisithumele news zadaily sibekwazi ukuthi siminga. Ngiyabonga ngudumo lo uya eFlaphus okwamanje ngise-Gauteng.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, lanxa umnotho welemelika uthiwa uyathuthuka, lemisebenzi isanda nsuku zonke, intengo yokudla lamafutha ezimota iyakhuphuka ngesiqubu esingakaze sibonakale lanxa singayisiso lesana esifana leseZimbabwe kumbe amanye amazwe amaningi-ningi. Kweminye iminyaka intengo yamafutha ezimota iyakhwela iphinde yehle, kodwa lezi nsuku lanxa iyake yehle akufani leminye iminyaka. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida, umnumzana Tamrai Gwegwerere.
Ngokubona kwami mina, iAmerica yenelisile ukuthi ivuke iphume enhluphekweni ezabakhona kwezomnotho sibangelwa yi-COVID-19. Intengo zezinto zakhwela, into zikhwelile zonke izinto ye. Kodwa singeke sithi ukukhwela kwakhona kube lokho okungathi ye hayi into sezinzima sokuhlupha. Hayi, into zikhwelile ye, njengoba nje amafutha akhwela kwaze kwabangelwa njalo sicabange ngendaba yempi ye-Russia le-Ukraine ebangele ukuhlupheka kwezinto kwezomnotho. Kukhanyelwa ukuthi amafutha ezimota lokunye nje imali esisebenziswa nguhulumende we-America usiwa empini ye-Ukraine le-Russia. Konke lokho kube lelokhu zeni lendlela okubambe ngazo umnotho we-America.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho okwenziwa ngumongameli Joe Biden ukuvuselela umnotho welizwe kuyasebenza na?
Umnumzana uJoe Biden nohulumende wakhe banelisile ukuthi bakhiphe i-America kundubeko njengoba ngitshilo eze COVID-19, kusimo se-COVID-19 izinto zakhuphuka, umnotho ukhuphukile, imisebenzi
nxa usikhanyela ukutholakala kwemisebenzi kukhanya kube lokukhuphuka
kwemnotho kulezo ngalezo ndlela nxa sikhanyela kwezomnotho. Enye into okumele engiyaziyo engaba lokuthi izaphathekisa emnothweni kumbe ibe lo uphambanisa indaba ye-debt ceiling ekhulunywa ngayo nje khona manje, ukuthi nxa ingakhuphulwa iye phezulu ye into zingaba ngcono, nxa ingakhuphukanga yaya phezulu ngakho kuzaba le ndlela uzabamba ngazo umnotho welizwe.
Hello ke ngumnumzana Tamrai Gwegwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwelemelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Umthethwandaba wokwele South Africa ukhangelelwe ukwahlulela ngenyanga ezayo udaba lezivalane zeZimbabwe ezilamaphemithi aseza kuphela umsebenzi. Amagama amalunga ebandla leZANU-PF asefake amaphepha ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo axubene awabangena kukhetho kwakuqala lasebegugele ezikhundleni. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngo-7:30.